sikhumbula lelanga ngemva kweminyaka engamashumi amathathu singene kusivumelano se-Windhoek Declaration lamanye amazwe esasikhuthazana khona ukuthi amaphephandaba ama-radio station ama-television station ebe maningi etshiyane ukuze abantu bethole imfundo kumbe indaba eziyabe zitshiyene kuthuthukise ilizwe lapho. Akula mahluko osukhona eminyakeni yonke le engu-30 esikhulumayo lokhu esile-television station eyi-1 eZimbabwe. Lokhu kungenani ukuthi yithi esaba ngabokuqala e-Sub-Saharan Africa kanye le-Nigeria ukuba ne-television, kodwa sisasele yodwa i-television station. Ama-radio station akhona either ayebe ngawe ZBC, which means ayebe controlwa yi-state, or akhona amanye anjengabo ZFM ayebe controlwa ngama-MP, ngabameli be-ZANU-PF ku-parliament.
Ungathi umumo unjani kulezi nsuku nxa siqathanisa indlela intathelizindaba ezaziphathwa ngayo phansi kombuso kaMgabe lokwenzakala kathesi phansi kombuso kaMnangagwa?
Umbuso kaNumzana Emmerson Mnangagwa usulethe inhlupho eziningi kakhulu kwintathelizindaba. Lingakhangela khathesi sesibona intathelizindaba zitshaywa ngamasotsha, zihlukunyezwa, sesibona abanye babotshwa ngemithetho engekhoyo njengalokhu esikubone kusenzakala kuHopewatch Ngono, ukuthi i-High Court yafika izithi hayi, umthetho lo elibophe ngawo umuntu awusekho, akula mthetho onje, kodwa umuntu yabe kumbe esehlezi kumbe amalanga afika kumbe 15 esesitoki singbesejele. Umbuso kaNumzana Emmerson Mnangagwa usumubi ukwedlula okamuyi uRobert Mugabe. Okamuyi uRobert Mugabe abantu babesesaba, wonke umuntu wayesesaba, kodwa sasingakuboni kusiba segcekeni so ukuthi hayi intathe izindaba zingatshaywa. Into esisola ngomuyi uRobert Mugabe ikuswelakala kuka Itai Dzamara. Lakhathesi asikwazi ukuthi uItai Dzamara unga. Angikhohlwa futhi uRay Tshotsho baye bahlukunyezwa esikhathini thina sisasebancane sibili. Kodwa umbuso lo osukhona awulandaba lokuthi umthetho uthini, umthetho awuthini. Bayawutshaya nxa befuna ukuwutshaya, bayawubopha nxa befuna ukuwubopha, bayenza intando sokungani sibotshwa ngamasotsha wodwa.
Isinanza nje leli langa namhlanje kuyini ongakukhuthaza kuye uhulumende?
Mina ngingathi kuhulumende isikhathi sesifikile, singemva kwesikhathi vele sokuthi evule lathwa ngama-airwaves, echiye ama-communities, evule ama-community radio station nama-community television station, whether ayabe eku-internet ebulenjini kumbe bazacela ama-license. Kufuze uhulumende aphinde ayenze intathelizindaba zenelise ukusebenza zingesabi. Okwakhathesi kule ntathelizindaba ezincane ezisakhulayo esezisesaba ukubhala ngezombusazwe, ngoba zabe zisithi ungabhala bazawulanda bekutshaye. Uhulumende sokufuze laye elungise indawo yokuthi intathe izindaba nxa zisebenza lazo azesabi. Lokhu yikho okuthuthukisa ilizwe. Information is power. Uhulumende wethu kufuze ebewazi lokhu, kufuze eyenze lathi kube le environment yokuthi ama-ideas ayebekhona esebenza, ethathwa, esenzwa ebe ngcono, ilizwe lethu lithuthuka.